kati sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 6 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili inkomo kweze kuseni namuhla inhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association ithi uhulumende kumele angenele ehlise imbhadalo yesikolo ngoba abafundi abaningi belakho ukwehluleka ukuqhubeka ngezifundo zabo ekuvulweni kwezikolo kusasa. Abasakhulayo bakobulawayo abendlula ikhulu ababotshwe ngomgqibelo ngemva kokutholakala besenza ukuganga emagigini abizwa ngamavuzu bazamiswa enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association ithi uhulumende kumele angenele ehlise imbadalo yesikolo ngoba abafundi abaningi belakho ukwehluleka ukuqhubeka ngezifundo zabo ekuvulweni kwezikolo kusasa. Inhlanganiso le ithi izikolo eziningi zikhweze imbhadalo ngesilinganiso esikhulu esingasoze seneliswe ngabazali. Sixhume isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube.
Uhulumende sifuna athatha amanyathelo okubuyisela phansi intengo yezinto zonke kunye lezemfundo. Ngokuba kashiyo yodwa imfundo edula elizweni, kudula isinkwa, kudula yonke into lokufona khona. Umuntu akuselula ukuthi afone. Kodwa-ke ezemfundo zimbi kakhulu ngoba nxa ngabe kudula kunje abantwana abaningi abasoze babuyele esikolo, ikakhulu laba abahamba besiya ema-boarding school abathathwa ngamabhasi. Amabhasi kamthatha umntwana ongabhadalanga ngendlela efaneleyo. Bayasala ke emuva bengasafundi futhi bengasafinyeleli ezifundweni eziphezulu, okuya kwandisa ubuyanga, kwandise usizi phakathi kwelizwe. Kanti okunye esikukhangeleyo yikuthi nxa imfundo isidula kangaka, kusho ukuthi abantu abangazange baye esikolo bazakwanda elizweni, kube sekuvimbela lokho okufunwa ngumhlaba wonke ukuthi wonke umntwana abe ngongenileyo esikolo wathutsha.
Lithi lina uhulumende kumele angenele ehlise intengo elikufunayo lapha, singathi ngama price controls.
Hayi, kasifuni ama-price control. Into esiyikhangelayo uhulumende kule ndlela eziningi angangenela ngazo kule nto leyo kuthiwa yi-subsidy. Angasusa ama-subsidies masinyane lokho kuyikuncedisa izikolo ezi-private ezizimeleyo lezikahulumende. Nxa engasazincedisi kwenza ukuthi i-school fees siphangise ukukhwela sisiya phezulu. Ngakho ungananzelela ukuthi nxa kuyi-private school uhulumende angazathi ngiyabhadala amatitshala, ngizabhadala lokuthi lokuthi lokuthi, kwenza ukuthi bagcine isikolo sisabo siphansi. Kwezakhe uhulumende izikolo nakwenze kanjalo, angabuyele emuva athi into yonke zenzeleni yena goqa izandla, kwenza isikolo sisikhwele siye phezulu. Kanti vele thina njengenhlanganiso kasikukhuthazi nakancane ukuthi kwenziwe ama-price control. Kuyabulala ilizwe, kuyabulala i-economy, kuyabulala ezomnotho. Sithi kakube nama-policies, akube nendlela yokubusa enhle eqondileyo eyenza kube lula ukuthi abamabhizinisi nisi bathengise ngentengo elingeneyo eyamukelekile kuZulu. Sibuye sithi thina kwabamabhizinisi kabangakhwezi ngokungafanelanga, kodwa kasisho ukuthi kabangenzi profit. Sifuna benze profit, sifuna baqhathe abantu, sifuna bakhule, sifuna babe ngabantu abakhulu kakhulu, kodwa sithi abakwenze behloniphe amalungelo abantu abathengi.
Ngenga xoxa lomkhula wami izolo evela emesina kwele South Africa ukuyathengela abantwaba ke abase primary ingwalo zokubhalela kanye lamapensele sibisawo ngoba ekhaya ayadula uthini ngalokho
ukhuluma iqiniso akulanto ethengekayo elizweni leli ngendlela eyisimangaliso kakhulu ibhuku lesikole le-primary ipensel i-ball point kakukho nje ongakuthenga kalulu ungabali nje i-school fees yikho esithi thina phecelezi the cost of education intengo yemfundo yona ngokwayo ikhwele ngendlela enkulu kakhulu uhlanganisa i-school fees ukukhwela kwaso sesiphindi mhlambe kahlanu kusiya phezulu uhlanganise ukudula kwezinto zokusebenzisa kube sekusiba nzima ukuthi abantu bafunde bahamba bengelawo amabhuku eneleyo bahamba bengela ama-uniform eneleyo bahamba bengela ama-pensil ama-ballpoint eneleyo bahamba bengela zinto zokufunda ezeneleyo kanti la matitshala ayaziswela izinto ezeneleyo ukuthi bafundise intengo yezinto kuleli lizwe isiphume endleleni kakhulu kakhulu idinga amanyathela aphangisayo awokulungisa lo monakalo kodwa njengoba ngengatsho asivumelani ne-price control ayisiyo indlela yokwenza indlela yokwenza yokubusa kahle yokuxoxisana ukuze izinto zibe ngezithengekayo
umnumzana efidlela ncube isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association okuyinhlanganiso yabathengi
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kuShortwave.
Abasakhulayo bakobulawayo abedlula ikhulu ababotshwe ngomgqibelo ngemva kokutholakala besenza ukuganga emagigini abizwa ngamavuzu bazamiswa emthethwandaba namuhla. Amapolisi athi athole abasakhulayo laba besenza yonke inyakanyaka yokungezwa benatha njalo bebhema izidakamizwa. Abanye babikwa bebehlome ngezikhali ezigoqela ama-screwdriver lenqamu. Abanye batholakale belamakhondomu asebenzileyo okukhomba sobala ukuthi bekuyiwa lasemacansini. Kutholakale njalo amaphilisi enyusa umdlandla wocansi kwabesilisa. Sixoxelo meli wemakhokhoba edalile eParliamente umnumzana James Sithole.
Abantwana bayadinga ukuthi labo bezilibazise kodwa nje ukusolisayo yikuzilibazisa lokuchitha ke isikhathi ngendlela enjengale eluhlazo indlela engelabuntu indlela ephambanisa impilo zabo kathesi njalo kuliqiniso njalo ukuthi kuzaphambanisa lempilo yabo ke kusasa lokho ke sokudinga ukuthi kungabi into esikhangela siyibone legigatshana kume siyibone kuyinto engabi senzakala kumakhelwana kodwa kuyadingakala ukuthi thina njengabazali asiqaleni sinike umkhubo siqale sikhuze silaye abantwabethu ngekhaya bengakaphumi ngaphandle bese kudinga ukuthi thina ke njalo njengabazali labakhokheli asifakeni amakhanda ndawone sikhuze-ke nokufundisa abantwana sibatshengisa njalo ingozi zokuthi benze imidlalo enjengayonale ukuthi kuyanqabela kuzenza ukuthi impilo zabo bengaphili isikhathi eside kakhulu ngoba basebethole balamathuba amakhulu kakhulu ukuthi betholeke imikhuhlane enjengemikhuhlane nale yalezinsuku engulazi kwenza ukuthi abantwana bayalimazana bembona-ke kathesi ngiyafakaza ngesikhathi se-trade beyedlulileleyo bekulobu dlwangudlwangu obubi kakhulu abantwana abanye betshaya abanye abantwana kukhithwa izinqamu begebenga bethathela abantwana izimali konke kwenza ngabantwana abasakhulayo lokho yikho-ke kuyenza ukuthi njengathi kusinika sibili ingqobe njengabantu abadala njengabakhokheli ukuthi sihlale phansi sizame ukuthi siqoqisane sibabonise abantwabethu sibakhuze sisebenza ndawonye yelabo emthetho
kahle kahle inkinga ingaphi mnumzana Sithole njengoba abantwana sebengumhlambi kazelusile nje lisabagoqa yini abantwana njengabazali kumbe kabasagobeki
ngabona sokuyikubangelwa ukuthi ke ukuguquka nje kwezinto abantwana sebekholwa ukuthi bona sebelamalungelo amaningi abanikwa umthetho nxa abazali abanye abazali bayazama ukuthi bekhuzeke abantwana kodwa abanye abantwana ngiqiniso kabakhuzeki abanye abazali labo vele kabakhuzi ngoba kuthiwa isigogo sigoqwa sisemanzi thina lathi abazali kathi sakhuzi abantwana bethu uzathola ukuthi kathesi thina kwakuzila kuqala lathi sisakhula kuyinto engavamanga engajwayelekanga ukuthi uzathola umntwana ongumfana mbe umntwana ongunkazana ilanga selitshonile sokumnyama ngama 7 ebusuku kodwa uthola umntwana lokhu ehamba ezephenduka umzali engazihluphi lokubuza ukuthi umntwana ube ungaphi abazali bakhona lathi kasisakhuzi abantwana cabanga ukuthi ukuyekela abantwana beyenza abakuthandayo yikho ke ukuthanda abantwana bethu kathesi ungathi ungakhuza umntwana ongasowakho umntwana kamakelwane umzali wakhe kakakuvumi khonoko uyakutshela ethini hamba ukuza owakho umntwana hamba ozala owakho umntwana
umnumzana James Sithole ngumeli wemakhokhoba edale lephalamende sixoxelaye ekobulawayo lanxa amalunga ebandla lezanu PF ayehlala echothoza umkhokheli weMDC umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila esithi ungumthengisi umongameli yamasoni Mnangagwa uthi uTsvangirai wayengumuntu omuhle njalo uthi uZulu weZimbabwe kumele alandele umzekeliso wakhe Embikwena wethu le ku Twitter oqondane lesikhumbuzo sika Muyi izolo umnangakwa uchaze uTsvangirai njengomuntu oyemanyanisa abantu njalo ethandale lizwe lakhe Sixhume isikhulumeli sika Mnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda
Odivesilala ngolokuthi umnumzana umnangagwa ngihleka lokuthi ngikholwe ukuthi nguye ngabe ebhale lokho njengoba ke watsho emalangeni adlulileyo ukuthi imbiko yaphuma ku-Twitter ngegama lakhe yandi ukuba imbiko engaveli kuye kaya akwazi ukuthi ubhale ku-Twitter ngubani ngoba nxa sikhangele umnangagwa udubo lwakhe ngolokuthi wathaya wabulala abantu wabaqeda du ngo-2008 ebathaya lokuthi upresident uTsvangirai angabusi ilizwe etshontsha ukhetho elukhipha kupresident uTsvangirai siyakwazi njalo ukuthi nxa sikhuluma ngobandlululo umbandlululi omkhulu kakhulu kweleZimbabwe nguye umnumzana umnangagwa akhangela ukuthi uhulumende wakhe kathesi ugcwele ngobandlululo ugcwele ngabantu abavela kundawonye kathatha ngabantu abavela ilizwe lonke jikelele siyazi ukuthi kube ngundunankulu wodaba lwegugurahundi lwaqeda abantu besindebeleni lubabecethiswa nje khona ukuthi bangabantu besindebeleni ngakho kusuka kube zimi ukuthi sikholwe nje ukuthi umuntu okhulumayo lapha angabe engumnumzana umnangagwa ngoba uyazakala izenzo zakhe zansuku zonke
kumbe mhlawumbe usezisola ngalezo zenzo okhuluma ngazo yikho nje esekhuluma kuhle ngoba uTsvangirai
angibona ukuthi angabe sezisola ngoba singakhangela inyo yezinto ekhona apha ikhulumileyo ngeyokuthi yena ukhuluma ngokuthi kube le dialogue kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisanayo ngalokhuluma ngedemocracy abengamabalism bese ngathi ibindlela umnumzana uTsvangirai aphile ngayo impilo yakhe siyakwazi ukuthi kunjenje kathesi upresident uChamisa ulokhu ephatheka ngokuthi afundise umnakwakhe ukuthi ukuze ilizwe liqhubekele phambili kufanele kube nokukhulumisana phakathi kwalaba abatshontsha ukhetho laba abatshontshela ukhetho ukwenzela ukuthi umkhulumi welizwe ungani uyasukuma uqhubekele phambili siyazi ukuthi khonokho umnangagwa uyakwala ngaseni isikhathi esikhuluma ngaso ngakho-ke kungeke kube nguye ofakela umbiko ngendlela yokuthi izinto azenzayo kathesi lezinto asazenzayo empilweni yakhe ziyehlukene lalokhu azwakala ekutsho kulumbiko ophuma kutwitter
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli weMDC sekhangele okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba le-Chronicle lithi ibandla lezanu-PF selilandule imbiko yokuthi lavumelana ukubumba uhulumende wenkazatho lebandla le-MDC ekugenqulweni kukamnumzana Robert Mugabe embusweni Inkundla ethula izindaba ebulenjini ezimlife.com yona ibika ukuba uhulumende weMelika uthi uhulumende weZimbabwe kumele achiyane lokuhlukuluza uZulu ayefuna ukuvuselela ubudlelwano laye. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani balaleli beStudio 7? Mina ngikhathazekile kabi ukubona kumaphephandaba kuthiwa khona uMangujika usethiwe njalo eminye iminyaka emihlanu ekubhanga le-Reserve Bank. Ukuthi kambe shuwa siyaphephelaphi, bathi bampheleni njengoba ibhondi sekukhanya ukuthi selehlule kwelakithi, bathi uzakwenzani njengoba njalo besithi baletha enye i-new currency umnyaka ungakapheli, so ubuyiselwe ukuthi enzeni? Sithwele nzima thina izisebenzi zikahulumende ngoba kwamanje loba ungaze uzame ukuthi wenzeni akuncedi lutho. Ukuthi ethathe iloni uzame ukuthi wakhe kumbe uthenge imota kumbe wenze ibhizimusi, konke kunzima ngoba imali yakhona esifunakala ngeyamanye amazwe. So ungaze uyithathe iloni ye-10,000 bond note, kuba nzima ukuthi uzuyithole uthenge imali yakwamanye amazwe ngoba i-cash ayikho, ayitholakali. So akunzima, asazi ukuthi sizaze siphumule nini kwelakithi.
Sawubonani basakazi beStudio 7, igama lami nguSibusiso. Sacela nje ukuphawula kancane kodwa mina udaba engizoluthinta ludaba engibone ebulenjini lapha ukuthutshamisa uthi umnangakho akakhulume naye amxolise ele edabeni lwegugrawonde kumaNdebele. Kodwa ke ngokubuka kwami ngicabanga ukuthi yena uthamisa ehleli phansi enguye yedwa, ukubone kungamagama okufanele aphume emlonyeni wakhe lawo yini, ngoba udaba lwe-ground aluthinti yena, luthinta umnangagwa. Lungoluthinta umnangagwa nje, yena nguye ololwazi olungakanani lokuthi axolise abantu besintwini ngalelo daba. Ngoba kumanje abantu besintwini bafuna abayibona aba yenza lelo lokhuzeni kube yibona abazikhulumela. Yena uyini kanti uChamisa lo? Ngoba manje thina sinje singabalandeli be-MRP okungangokuthi sasibone nje into eziningi ikhuluma ukuthi yena sezibona ngathi yena unguye uyi-opposition engcono. Thina sibone abalandeli bakaChamisa njalo asiyithandi thina i-MDC. Wayengakhulumi nomakhuphe lo wamkhipha ngekhulu naye, ngoba vele into yasesishoneni vele ukuthi abantu benze ikhulu. Ngoba umakhuphe nguye owayi-vice president, wayengakhulumi ngalo lolo daba ezokweqela edabeni lwe-gugrawondi. Wazini yena nge-gugrawondi, akavala umlomo lomfana lo, angafuni ukuthi mhlawumbe adelele abantu basesintwini ngale ndlela obathatha ngayo isi. Ususe amakhansila le khona lesiyoneni ezobafaka ngapha emathebhelelendi ukuthi ba-occupy izimbabwe. Into engakaziyenzwa izanuphefu. Namhlanje uzositshela ukuthi yena uzokwazi ukukhuluma ngodaba lwe-gugrawondi. Okwakuqala uyakhuluma nobani? Wazini, wayekhona yini ngaleso sikhathi kusenzeka leyo nto? Thina singabantu besintwini sifuna umuntu onguye owenza icala, kube nguye uma phambi kwabantu esho ukuthi ngenza icala elithile elithile, ngisacela ningixolele uma kuxolisa. Bese buzakala ukuthi lelo cala wawulenza uqondeni, lalisenzelwani vele? Bese kuyakhulunywa naye onguyena owabulala abantu. Yena angazigaxelisi edabeni lwe-gugrawondi, njalo uChamisa akavale umlomo wakhe. Engenza ngathi mhlawumbe yena nguye ongu-president onguye angaphathi okulungele ukuthi angaphathi u-president beZimbabwe. Thina vele asimfuni okwakuqala, asimfuni kwayena lo uChamisa, siyamzonda. Sekunguye owazi ukukhuluma, akabuye ezokhuluma, somkhipha ngenduku.
Salibonani balandele baka Studio 7. Umsakazo labasakaza abakwazi ukugiya ngolimi. Uzwa amabala sengathi ayagida sengathi ayajayiva. Umsakazo oqotho ongayingancane okholele ukuthena uNkulunkulu sithanda sonke. Umsakazo ohlanzekileyo owenyanya inhlamba. Inhlamba ihlambulukanga. Iphimbo elicakada phezu kwenhloko zezinkulungwane. Lifinyelele emaphethelweni ekujuleni kwemicabango yethu. Lithontele enzikini yemikhumbulo yethu isiqonde isiqokoqela. Kunokukhanya osikhanyisela indaba ezingale kwentaba ezingumasithela. Okusemsamo kube semnyango. Umsakazo ohloniphekayo olabasakazi abazithobileyo. Umuntu ozithobileyo ngumuntu olamandla. Ekuzithobeni kula okuvelela khona izibusiso. KuStudio 7 kusembizeni yemfundo yokuphila. Abantu babontshela umoya wempila kahle. Bathola ukwelulekwa, ukucetshiswa, lokuthotshwa bathotshwa bathobeke. Umsakazo okhuluma ukhululekile kungelambodlela yovalo eceleni. Iqhaga eliphuma igwebe elikhodwa lazinsane. Inkundla lapho izikhwicamfundo eziveza ukujiya, ukunambitheka, ukukhwabitheka, ukulolongeka lokucengeka kolimi. Leli qoqo lamabala, iqoqo yimi ukholwane inhliziyo, imbaba leyabhonga emlanjeni inkabi zethuba.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu bedlula amashumi amane abafele engozini yendiza mtshina yakwele Russia izolo njalo kwalimala abanengi. Wabona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthi akusensuku zatshwala ukuthi umongameli wele Venezuela umnumzana Nicolas Maduro aphunyukwe zintambo zombuso. Amazwi kaPompeo aza ngemva komvukela osuke wehluleka ukugenqula uMaduro embusweni ngeviki edlule. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi umtshutshisi ozimeleyo obekhokhela ucwaningo oluphathelane lobudlelwano bakhe lele Russia ngesikhathi sokhetho luka-2016 kamelanga aphe ubufakazi edalele Congress phezu kwempumela yophenyo lwakhe. Amalunga ebandla eliphikisayo elamaDemocrats athi afuna umnumzana Robert Mueller aze kuma edale aphendule imibuzo yawo. Ngokuthi kuyini kahle kahle akutholayo phezu kokungenela kwele Russia kukhetho lweMelika lokusebenzelana kukahulumende walelo lizwe lomnumzana Trump ngesikhathi ekhankasela ukuba ngumongameli. Ngokunjalo amaDemocrats afuna uMula aze eCongress mhlaka-15 kuyona le inyanga. Kodwa uTrump uthi uMula kamelanga akwenze lokhu ngoba ucwaningo lwakhe lwamthola emsulwa kumacala okusebenzelana lele Russia lokuzama ukuvimba isandla somthetho. Kuyini kahle kahle akwesabayo kanti uMongameli Trump? Sixoxele umholi weMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Well, Lars, yikho lapho esibona khona ukuthi uTrump ke manje usebambelele koluncane ngoba kusho ukuthi i-investigation kaMula ayenzayo lemibono ayaphumela ku-investigation yakhona ukuthi umongameli uTrump ulecala na noma akalacala noma kukhona akwenzayo ngokhetho noma nge-obstruction yokuthi i-investigation le ingayiphambili. Kusho ukuthi ku-report le eyakhishwa ngubar e-redacted kakhulu ukuthi ezinye izinto zibonakali iqiniso lilapho and uTrump akafuni ukuthi iqiniso liphumele ngaphandle. That's why ethi uMula akumelanga avele phambi kwe-Congress. Kodwa siyazi ukuthi i-Congress lilungu le-government elile-power elingana leyakhe uTrump and umsebenzi walo nelogu overseer ukuthi executive ayi overstep ama powers ayo. So sizobona but angiboni ukuthi uzophumelela uTrump.
Ukuthi umula moyo engaba elabo ubufakazi obungalethela uMongameli Trump udubo olukhulu mhlawumbe lokukhitshwa ehofisini.
Oh ngempela uma ukuthi report leyana uyinanzelisisa kahle iyatsho sobala ukubana kule nizekeliso mhlawumbe elithumi lambili lapho ukukhombisa khona ukuthi Trump wazama ukuthi avale i-investigation kaMula wazama uku-obstruct i-justice and baningi akusumula yedwa kukhona lo Comey owayenguye okhokhela i-FBI laye ngomunye owaxotshwa ngoTrump and uTrump buzwa ngabezindaba ukuthi uKomi umxotsheleni washo nje sobala ukuthi kungendaba yeRussia. So baningi Congress ezobabiza. Angiboni mina uTrump ekhona ukuthi ekwanisa ukuthi ayiphumelele ngalolu daba lokwalisa ukuthi uMula ayofakaza phambi kweCongress ngoba iCongress ilama-powers ukuthi aphina iConstitution yala itsho njalo.
Yena uMula ngokusho kwamademokrats ukhanya evuma laye uzimisele ukuyakupha ubufakazi. Singabona ecina engasahambanga yini njengoba uTrump esithi kamelanga ahambe.
Angiboni ukuthi uTrump mina ulayo ipower acabanga ukuthi ulayo at this point ukuthi angalisa uMula on what grounds. Ngoba njengoba ngisho ngithi iCongress ilama-power ukusaphina, even yena uTrump ngokwakhe balawo ama-power ukumsaphina because i-third arm of i-government elama-powers uku-overseer i-executive ukuthi ayi-overstep. And uTrump khona manje uya-overstepa ngoba even uBarr ukwala kwakhe ukuthi ayo-testifya last week. Lakho khona manje iCongress ifuna ukuthi imhole in-contempt. And so sesifike kule stage okuthiwa sesile-constitutional crisis lapha eAmerica ngoba amalunga kahulumende okumele ngabe abheka amanye for ama checks and balances ama powers abo ungathi asefuna ukuthathwa yi-executive e-presidency kaTrump and angiboni ukuthi ama-American angavumela lokho ngoba it's unconstitutional.
Ukhona uyibona izala enkomoni moyo kudaba lukaTrump lomula lama-Russians lolu ubona lupheta njani?
Well, indaba yama-Russian uMula wabhala ku-report yakhe lokho akubonayo ukuthi i-contact vele yayikhona le campaign ka-Trump lama-Russian. Yama-Russian azama uku-influencer ukhetho lwe-America ukuthi lufeve u-Trump. I-Facebook was involved ngoba yasetshenziswa i-campaign yakhona naleyo abayisebenzisayo. Lezi zinto zika-Hillary Clinton ezema-democracy ama-email alikwayo and all that atshontshwa from isaver yama-democracy agcina kuma-Russia and kubo-WikiLeaks. UTrump was ephakathi kwayo yonke le ndaba. So konke lokhu kukhona ku-report kamula. The only thing nje uMula ishoyo wathi yena anginalo ipower yokuthi ngithi ngimfinda guilty or not. I-Congress is the one elaleyo power. Yiyo ilungelo le-government elaleyo power yoku-overseer i-executive. So bona kumele benze umsebenzi wabo ngamandla abalawo abanikezwa i-constitution.
UMnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika. Zisa kuphela ingoma yesinazo besiqhubela indaba zethu zekuseni kodwa singakehlukani isikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association ithi uhulumende kumele angenele ehlise impatalo yesikolo ngoba abafundi abaningi belakho ukwehluleka ukuqhubeka ngezifundo zabo ekuvulweni kwezikolo kusasa. Hayi ke kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asidibaneni kwezekuseni kusasa njalo. Olivalelisayo nguNtungamile Inkomo. Litshone kuhle.